ibandla le-MDC labunjwa libunjelwa abantwana baseZimbabwe. Njalo nxa sikhuluma ngodaba le-tribalism, kunabantu abafayo akhangeleleni eRwanda. Impi yeRwanda ekubulala abantu yayingasompi yokuthi ngombangazwe. Yayiludaba ukuthi kulabanye abakhuluma indimi ezingafanani labanye. So kababulawa ngoba kabafunakali. Njalo nxa sikhangela njalo sithi, into leye-alliance asidingi ukuthi lo umhlobo kanye. Esikudingayo yikuthi abantwana baseZimbabwe sibakhipha njani kulombidubo. So kamboni ukuthi tribalism isingena njani. Nxa kukuthi kule ndawo lapho kungazwanani khona, yikho kulamabhodrumu. Akuhlalenini phansi ukuthi yebo naye senza lokhu, kodwa thina sikhutshwe yilokhu. Nxase sizavika ngokuthi mina ngesiNdebele nto ngesiShona akusoze kusebenze ngokuduba kalukhethi ukuthi umhlobo bani.
Bakhona abathi uTsvangirai wenza iphutha elikhulu lapha ngokubona ngani uMakhupe labantu besiNdebeleni bayaziqakathekisa ngoba kabavumelani laye kudaba lokubunjwa komanyano ozancintisana leZANU-PF kukhetho oluzayo.
Hayi, into ekhona kanti iqalise nini ukuthi uma sicubungula into esingavumelani nazo sesihambe kumaphepha lawo? Iqalise nini? Umama Makhupha uyakwazi ukuthi ina kulento ezinjalo kumele kwenziweni. Lokho kudanise ukuthi elethu esadeni sesidlalela emaphepheni, sesitshelana izinto emaphepheni, into engasetha singayenzi. Ukuthi lanxa usola, nxa usenhlanganisweni, nokuthi ngabe usemsebenzini wakho enhlanganisweni, kule migoqo kumele uyilandele. Imigoqo lena nxa ungayilandeli, nxa usuzagijima kuba nzima thina ke ukuthi simphendule ngoba kakusikho lapho esikhuluma khona into zekizazenza. Xa yena esebona ukuthi ukukhuluma emaphepheni kokuzasebenza akasanelisi ukuphendula ngoba yena ngokwakhe asikamzuzisi ukuthi kanti ivele into ayifuna yiyiphi njalo ufuna ukuthi ilungiswe njani.
Kodwa ngimvikele uMakhupha khonapho, yena kakakhulumi lutho ngalolu daba emaphepheni, uyalo kukhuluma.
Yikho kusho ukuthi nxa ezekhuluma emaphepheni anikathesi ukuthi khona wena lizwe abantu ebulenji lapho ukuthi uMakhupha lo Tsvangirai akunanto enhle. So yena nxa eyinkokheli wethu thina siba zeyinkokheli engu-vice president wethu, sesithembe ukuthi baza kuyahlangana bobabili kumbe nalabo nalaba abeza khonokho ababeza le-alliance bahlalisane phansi batshelane lapho ababona khona ukuthi akuhambanga kuhle balungise kahle.